Kule siphepheli esidabuka ezimbabwe eziphose sifike amakhulu ayisikhombisa ezihlala enkambeni yesiphepheli eyeduki refugee camp engaphandle kwedolobho le-Francistown. Iningi lesiphepheli labalekela udlakela ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli wezimbabwe ngomnyaka ka-2008. Kodwa noma zathola ukuvikelwa kweleBotswana, iziphepheli lezi zithi impilo yokuhlala enkambeni yeziphepheli kayikhwabitheki. Umnumzana Bheki Impilo weza yena ongumqondisi weziphepheli eDukwi uthi akumnandi ngithola kancane ukuhlala enkambeni.
Yona impilo njengasiphepheli asompilo engathi mina impilo engafiswa ngumuntu wonke nje ukuthi aphile eyikhona, ngoba asokuthanda komuntu ukuthi abe yisiphepheli, kodwa kuyakusiza lama challenges ayenza ukuthi umuntu asuke elizweni lakibo akhethe ukuzohlala endaweni enjenganaleyo.
Uweza uthi kubuhlungu ukuthi njengesiphepheli awulampahla engeyakho, njalo uthi isiphepheli azitholi amalungelo azo ngokupheleleyo ngoba bencindezelwa.
Sitholisana ukuthi kulokuncindezela okunjengakhonokho, usufana lo muntu oselizweni lakini lapho baleke khona. Ngoba sofana lokuthi uyahlukuluzwa, ngoba nxa umuntu kungela ma-rights akhe engatholi amalungelo akhe, kufana lokuthi ulokhu ephakathi koncindezelo. So kuphela ozabe ukuthola wena ukuthi nje uphile kule peace kungela imisindo ekhona, kodwa uhlukuluzwa uyabuhlukuluzekile. Lokhu abakuthi ngesilungu emotional.
Uweza uthi noma nje impilo ilukhuni, bathola isikhathi sokuzilibazisa bedlala ibhola kulamaqembu atheneyo ancintisanayo. Okukhathaza uweza lezinye isiphepheli ukuthi kusasa ibaphatheleni bengazi ukuthi bazabuyiselwa ekhaya, bazamukela kwabanye beBotswana, kumbe bazahanjiswa elizweni lesithathu uma bengabuyelanga ekhaya. Amazwi kaweza agcizelelwe ngumnumzana wasu Thibi oyisiphepheli esihlala eDukwi othi ukuba isiphephela kulula umuntu engagcina edukelwa ngumqondo kungaziwa ukuthi ikusasa imumetheni.
Izovele yona ama-refugees, impilo ebuhlungu kakhulu, bafika impilo engathi ngesithiwa i-abnormal.
Laye ukhala ngokuthi ngabe bayatshelwa ukuthi bazayo kuphi, ukuthi bazaphiwa amaphepha obangaba iBotswana kumbe bazahanjiswa ekhaya.
So into lezi azibuyi, futhi akuna sikhathi esibekiweyo ukuthi at least i-refugee engahlala iminyaka engu-4 athole i-durable solution enkingeni yakhe.
Kule hlekana elaphindela ekhaya ngemva kokuba uhulumende weZimbabwe leBotswana becele ukuthi babuyele nyakenye. UThibi uthi labo abaseleyo abangeke bacabange ngakusasa ngoba akulanto ebambekayo abangayenza. Uthi noma nje yonke into ilokubi lokuhle, ukuba isiphepheli akula okuhle.
Ngokuhlala kwami enkambeni angikayiboni into enhle, ngibona zonke izinto zizimbi kuphela. Kunabanye abahambe kwamanye amazwe babona ukuthi enkambeni kubasizile, but kimi kuyimi mina umoya amboni kule nto enhle engingahlangana layo.
Noma nje iziphepheli zikhala ngempilo enzima enkambeni, lesilinganiso sokudla abakuphiwa sekwehlisiwe, iningi liyadonda ukuphindela ekhaya lisithi alithembi uhulumende omutsha ukamongameli Emmerson Mnangagwa, njalo lesimo abasizwayo ukuthi sikhona ekhaya esifana lokuhlala abantu becishelwa ugetsi lamanzi, ukuqonga kwentengo yempahla, lokudla kungahlaliseki okukhona kwezombusazwe elizweni. Uhlangothi olubona ngeziphephele enhlanganisweni yomanyano wamazwe womhlaba United Nations High Commission for Refugees, UNHCR, solwehlise isilinganiso semali enikezwa amazwe agcine isiphepheli eminyakeni emibili edluleyo, ngakho eleBotswana lalo selihlaba umkhosi njengoba selikhipha imali eningi esambeni salo ukuthi ligcine isiphepheli zaseZimbabwe. NginguMartin Ngwenya, owendaba ze-Studio 7, eGaborone, kweleBotswana.